Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 Nkwekwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nabeni siyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luya likagisingiswana yi-City Council lamapolice baxotshanisana lama-vendors kuma-pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba i-tear gas sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe.
Kuqhamuka ingxabanxoza eHarare ngemva kokuba amapholisa awe-ZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare.
Ye, into esivumele njengebandla okay sithi akaphume at the same time ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezinto i-rule of law omele lathi sizilungise labo futhi banjani ya
abomanyano wezinkonzo aweZimbabwe Council of Churches abahlangane edolobheni lakobulawayo lamhlanje lapho abaphumele inkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. I-commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamachumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo oluphakathi kokubalwa kwamavoti sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukuqhamuka ingxabanxoza enzikini yedolobho leHarare lamhlanje lapho amapholisa aweZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kwagcina kuphoselwa amatshe lentuthu ehitshayo ye-tear gas. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxokozela lokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa lamapholisa lokhu kubika kugcine kubangela ukuthi amapholisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandlayo yama-tear gas okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzali owehlangabeza umntanake ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamalanga ababekizo kulokuphostela intuthu ephandlayo ebantwini.
Mina bengisiyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luya likagisingiswana yi-City Council lamapholisi baxotshanisana lama-vendors kuma-pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba i-tear gas sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona i-City Council ngeke ilungisane lama-vendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu ngoba phela khathesi njengoba ukhangele amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi ngabe ulimele umbe ngawufika.
Egcizelela kulokhu umongikazi uNkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tear gas emphakathini.
Indaba ye-tear gas iyayimphathi kuhle ngitshela. Sengize ngiyesaba lokungena etown ngenxa yokuthi uyabongakwazi ukuthi i-tear gas yakhona izaqalisa nini ukujikwa. I-tear gas ngeyani vele? Kanti umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisa. Anilabona ukuthi i-tear gas yona lezokuyindlela yokusiphanisha njengoZulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleke ukuthi sihlakalwe siqale emini.
Awusogijima okuncane lokhu. Amapholisa lawo yabo labanye akade bekulamanye kade begqoma informal labanye kade begqoka impahla zabo. Asosithesiwa kuni yabo sabuthi into zethu sabe sisime yabo ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele okwenzakala. Then bathe bethi bayasixoshanisa sayala. Abanye baqala ukulidobha amatshe yabo athi bengemva kuthi baqala ukudobha amatshe baqala ukujikijela. So lapho besesihlangene lakhona phana. So khonabo yikuhle kwaqala khona vele yonke inyakanyaka yabona.
UNkosazana Theresa uphinde wabalisa udaba lwempilakahle esithi intuthu ephandlayo ilo kubulala labo abanezifo eziphathelane nokuphefumula ngakho ke akumelanga isetshenziswe.
Kambe yangena la injani wona ukuvela usebenza ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga iphefumule umoya ongcolileyo abane-asma abantu bazaphila njani? So uhulumende uyake kwenza ide inama-health implications labazi abantu bazagula.
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi loba nje imisebenzi ingatholakali kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo lamapholisa sokulesikhathi kusenzakala njalo amapholisa asebenzisa udlame lentuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa yehlule kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo azenze ukuba umsebenzi wabo usinzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe nemfundiso kuntatheli izindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi fake news. Intatheli izindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zisithi sizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu alalo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele isitudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Ikhomishini yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamathumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo. Abantu laba babikwa bengabanye abacatshangelwa ukuthi besule i-ink efakwa emunweni njengophawu lokwenqabela ukuvota kanenginengi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikomishini yezokhetho ithi ngemva kokukhalaza kwamabandla abencintisa kulolu khetho ngokwesuleka lula kwe-inki ebigcotshwa sebevotile, iqale ukuhlula incwadi zilamagama abavote endaweni abangabhalisanga kuzo, okuyikho kwenze kwabojwa abangamathumi amabili laba. Isiphathamandla salekomishini uMnumzana Simon Mabolo utokwamanje likomishini siphakathi kokudinga inkampani ezahlolisisa wonke amaphepha alamagama alabo abavotela endaweni abangabhalisanga kuzo bese kuhlolwa ukuthi abaphindanga bavota yini kulezo ndawo abebebhalise kuzo.
The commission at the moment can't tell you.
The commission okwamanje ayenelisi ukutsho ukuthi bangaki abantu abavote kabili. Leli nani lizatholakala sokusetshenziswa ubungcithi bescience okuyikho esesiphakathi kwakho okwamanje.
And that's what we are implementing at the moment.
Ngokutsho komthetho obanjwe sephula imithetho yokhetho ulakho ukugwetshwa iminyaka elithumi esejele. Ubugqili lobu sekubangele kwesabela ukuthi impumela yokhetho ezakwethulwa izabe ilokuqilibezela. Kodwa kiningi labeZimbabwe lithi kuhle ukuthi ikomishini isiphakathi ukulandelela labo abebeqilibezela. Unobhala jikelele bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lobanje bekusola kakhulu ukuqilibezela ekhethweni, lokhu akufani lalokhu ababakubone kusenzakala eZimbabwe.
Umahluko oyenzakala phakathi kwe-IEC, Independent Electoral Commission ye South Africa, leZimbabwe Electoral Commission, yokuthi ama-political parties mba amabandla angenele ukhetho lapha eSouth Africa balethemba lokuthi i-IEC iyanelisa ukuthi xazulule izinto abazisolayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cretman Mkhwebu.
Iyenziwe ngabantu nje abayizigebengu abathanda ukumosha igama. La i-IEC mayithi khona ikhona babophile kusho ukuthi ikhomba ukuthi beyenza umsebenzi oqondile. EZimbabwe kusuka kube yinto ehlelwe yi-ZEC kunye ne-government ngoba i-government yiyo econtrola i-ZEC. Ngakho ke le nto mpela ihlukile kakhulu kulaseZimbabwe. Lapha ukhetho luhambe kahle, was transparent and clear.
UMnumzana Lebani Nkomazana yena uthi kuyaziwa e-Afrika jikelele ukuthi ikomishini yezokhetho kwele South Africa yenza umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Ngeke sithi singakuqathanisa le corruption, inkohlakalo enkulu kakhulu esinokuyibona emazweni e-Afrika afana nabo-DRC nabo-Zimbabwe lapho ukuqilibezelwa khona, ikakhulu amaqembu abusayo ukubana behlale embusweni bengaphumi. sincedisane lama commissions okhetho ukubana kube yibo abaphumelelayo.
Ingcitshi zezombusazwe zithi uzadingeka lixwayisiswe ngokuphangisa lolu daba ngoba kungenzeka lwenze impumelelo yokhetho ingamukeleki kwabanye. Kodwa ke ezinye ingcitshi zithi le yinto engalungiseka ungaphazamisi impumelelo yokhetho. Kusenjalo uqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti kwela South Africa. Impumela ingxenye yamavoti wonke atholakeleyo itshengisa ukuthi ibandla le-African National Congress ANC likhokhela ngesilinganiso esedlula amachumi amahlanu ekhulwini 56.6%, lilandelwa ngele-Democratic Alliance nge-23.4%, kuthi i-Economic Freedom Fighters ibe ngesithathu nge-9.3%. Kukhangelelwe ukuthi impumela yokhetho lonke yethulwe ngomgqibelo. Mele Studio 7 Johannesburg, Wele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngesinqumo somthethwandaba we High Court esithi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mudzuri kabakhethwanga ngemfanelo ngumuyi uMorgan Tsvangirai, ngakho ke konke abakwenzayo kukho ekhethweni emthethweni. Yaxolisa, thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ukuqhubekela phambili kwele Sudan kujonge ukuguqula isimo sombusazwe, abantu besithi abafuni umbuso webutho, bafuna wentando kaZulu. URobert Kyagulanyi, umculi waseUganda olilunga njalo ledale lephalamende owaziwa ngegama lokuthi Bobby Wine, uchaya ngenduku phansi esithi uzaqhubeka esebenzisa umculo ukusola umbuso wocuku kamongameli Yoweri Museveni. Isinqumo somthethwandaba we-High Court esethulwe emthethwandaba izolo esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kayisuye umkhokheli webandla le-MDC ngokusemthethweni sesidale ukufuthelana phakathi kwaleli bandla. Lokhu kubangelwa imbiko kankosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT eyokuthi usethumele umlayezelo onobhala jikelele webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora esithi ufuna bekhulumisane ngokuthi siqutshwe njani isinqumo somthethwandaba lesi. Umthethwandaba wathi kumele kwenziwe umhlangano okukhetha inkokheli Congress kungakedluli inyanga eyodwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Mafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Yabo isilama events amaningi asayenzakalayo phambi kwayo osokwenza ukuthi i-timing ye-judgment yesimo esesifuso kathesi wenze i-judgment le ingathi kayimanga kuyo. Futhi ngayo i-judgment eyayenziwa ngesikhathi indaba leyi ifika e-court, ngombono wami ngibona ingathi yayizaba relevant at that time, ngoba really okwakukhona abantu babekhala nge-issue yokuthi kambe i-constitution ye-MDC yona vele iyayisithini ngokuthi ukungena kukamongameli uThamisa ekuphatheni i-MDC at that time. And abantu basebedidekile ukuthi abanye besithi i-constitution it, abanye besithi i-constitution it, okwasekungumsebenzi we-court manje njengabantu abafundele umsebenzi wonalo ukuthi bephumele determination eyiyo eyayisithi alright phakathi kwalaba ababephikisana ngokuthatha over kombuso we-MDC ngoba. So at that time yayiza sixazululela indaba yethu kuhle umsindo wonke upheli, kucaca ukuthi nguThamisa kumbe nguKhuphe. owaye right yini olutshana usavele wayengene ngoku right yini uva ku vice president ukuthi kuphi ayikhala ngayo
ye nanto udaba mnumzana Chirodza wena ungathini ngalokho vele okwakuvele kuyindikimba yodaba lona lolu eyokuthi umnumzana Chamisa kakhethwanga kuhle ungathini wena khona
ngiyavumelana lo lomfo wethu lapho ufuzwayo nxa ekhuluma ngendaba yetiming i-timing yangkhona iyasolisa kodwa mina bengifuna ukuthi sibuyele ngemuva sikhangele ukuthi sikhathi ubaba uTsvangirai ebeka umnumzana uChamisa lomnumzana uMzuri ebapromota ebanika izikhundla zokuba ngu-vice president bakhona abafana ababevele besebenza lo Douglas Monzora abahamba emthethwandaba bekhonona besithi no lokho akulunganga into eyayenzakala yikuthi indaba yabo yalahlwa i-high court so kuyamangalisa namhlanje nxa yona i-high court isikhuluma isithi no ukukhethwa kukaChamisa kwababa uChamisa nokhethwa kwababa uMzuri akuhambisanga ngendlela ngoba phela kulesikhiwa esithi sona stare decisis et non quita movere esikuthi indaba esezahlelwa yi-high court kazimelanga ukuthi injani yona i-high court iphambuke so mbona ngayi lapho vele kube lokuphambanisa
ye nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo uthini wena ngalokhu okukhulunywe ngumnumzana Chirodza
Chirodza ule point abuya la I think indaba le icomplicated ekuthini ayisaceli kuhle i-judgment futhi on which specific issue abadada kuyo abantu sesigidima ngoba kulama-issues amaningi asefikile e-high court sesigidima sikhangele amanye ama-issues are not directly related to i-judgment ephume kathesi i-judgment ephume kathesi nge-question akhona okuyana eyafakwa i-question yokuthi vele uMzuri lo Chamisa babengene njani ne-constitution i-MPC ukuthi yona i-constitution yayisithini ngokufakwa kwabo kube sokusuba le problem ukuthi ngase sibuya nga khangelela thina okuningi iy'ngxabano ezivele zikhona phakathi kwe-MPC ngiyenzwa kathesi uMonzora uyajikelwa phakathi of course nxa sikukhangela ukuthi uvele uphakathi kwe-MPC uyayibona isandla uyathukula esandla sikamonzora phakathi ngoba umonzora uke wahita before izinto ezifana nalezenezi eziphuma ku-judgment futhi i-congress akumelanga ihlale kuhlale i-extraordinary phela ama-structures zika-2014 and so on izinto umonzora ka-agreementa before sosuka kudayilute i-issue ukuthi uChamisa nomzuri bafakwe ngendlela eyiyo yini I remember very well waba lo msindo lama-complaints nama-contributions nama-critics amaningi ku-social media mainstream media abantu bekhuluma ngayo indaba nalokufakwa kwama-vice president kathi vele sebefakwe njani
nanto ke udaba mnumzana Chirodza uChamisa lo Mzuri bangena okungekho emthethweni kungakuliqiniso yini kona
lokho alisilo qinisa ngoba umthetho ukubeka kwawo ku-MDC basebenzisa umthetho othiwa yi-ratification usitho bani ukuthi naku i-national council ingayenza ilokhu zena isinqumo esingekho ku-constitution kuyabe kuzamelelwa i-congress ukuthi ilungise leyo ndaba angithi so ngingatho ukuthi into yayenzwa lapha yikuthi bona laba abahambisa indaba emthethwandaba abasebethuthisa indaba yabo ukuthi kufakwe isinqumo i-congress ingakabi khona ngoba phela nxa kule phutha kutho ukuthi i-congress iyabiza njani izagcwalisa
alo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo
okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abomanyano wezinkonzo abe Zimbabwe Council of Churches bahlangane edolobheni lakoBulawayo lamhlanje lapho abaphume lenkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. uhulumende laye bamkhuthaze ukuba alondoloze ukuthula njalo enze yonke inguquko ukuze imithetho ehambelana lesisekelo sombuso ibe khona. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Inkokheli zamabandla enkonzo ezikumanyano oweZimbabwe Council of Churches bezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya isimo esiselizweni kunye lenhlupho ezibhekane lozulu. Umfundisi uLazarus Khanye obemele abe Evangelical Fellowship of Zimbabwe obesemhlanganweni lo upha imibono yakhe ngezijeziso lezi.
Njengebandla sibona ukuthi kulezi ndawo eziningi ezingahambiyo kuhle, kungaba economy kumbe ukuhlalisana kwabantu konke lokhu, kodwa abantu bafisa kakhulu ukuthi izinto zonke zilungiswe. Sonke sifisa kakhulu ukuthi siphile kuhle, sibe le mali esandleni, abantwana bethu bathole umsebenzi, esikolo kube le mfundo, esibhedlela zethu kube le miti, konke lokhu angithi abantu bafisa lokhu. Njenge-church, yes, siyabakhuthaza abantu ukuthi okay bakwenze konke ngokuthula. Asifisi ukuthi abantu bachayane babulalane kube lo msindo, no, thina asifundisi lokhu angithi. Into enkulu ukuthi kube lokuthula, sikhulumisane, sixolelane, sikhulekelane, siqhube phambili.
Inkokheli zamabandla ziphinde zakhala kakhulu ngesimo esibi sezombusazwe lokumamanzonzo kwezomnotho okuphathwe ngu-Archbishop Alex Thomas.
Into esivumeleyo njengebandla okay sithi akaphume at the same time, ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezi zinto i-rule of law omele lathi sizilungise labo futhi banjani aziphume lezi zinto. It is at the same time let us respect ngoba i-rule of law iyadingakala phakathi kwethu.
Umhlangano wamabandla ezokholo uqale izolo kobulawayo eLard City Hall waphela lamhlanje. Izolo amabandla la abehlaziya isimo samabandla la ezweni kuthi lamhlanje baphatha kabanzi ngesimo sezombusazwe elizweni. Abomanyano weZimbabwe Council of Churches bavumelene njalo ukuba bazaqhubekela phambili bekhulekela isizwe kanye lokudinga ukukhulumisana phakathi kwawo lamabandla ezombusazwe ukuze kube lokuthula ezweni. Umhlangano lo wenziwe phansi kwendikimba ethi The State of the Church for the Sake of the Nation ejonywe ukuletha ukuthula ezweni. Umhlangano lo ungenwe ngabeZimbabwe Head of Christian Denominations, iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iUnion of Development for Apostolic Churches in Zimbabwe, labe Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Meshack Velaphi njalo engumlweli wenkululeko otshone ngeviki edluleyo ubikiwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre eHarare lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe umuyi wayengumlweli wenkululeko oyezimisele ukuqeda umbuso wabamhlophe. Umnumzana Velaphi obele minyaka engamachumi ayisithiyagalolunye i-82 ubikwa wafunda e-Egypt elungiselela impi yenkululeko njalo waqoqela ilizwe izikhali ezivela kwele Congo. Ongengumphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yebandla leZANU-PF uthi umuyi wasebenza kakhulu esikhathini sempi njalo uphatheke kumalungiselelo okumbeka lamhlanje. Uthi lanxa engathwalanga umbhobho empini, umuyi wayeyinsika ngoba wenza amalungiselelo njalo wayelokhu ebotshwa nguhulumende wabamhlophe ngeminyaka yabo 1960 waze wakhululwa ilizwe selithole uzibuse. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lomnumzana Chinga Dube.
Kwakuyisikhathi sokulungiselela leso, wabuya kulwa njani ibalutshwana ngembhobho yakhona njengokusenza ukuthi yayingekho wawusiyadinga khona le eCongo ngokuthi ngokuqili izizwe zelemlikuthwana impi ayiphongutiwa nje ngokuthi lo mbhobhombe uwuthengi nje kumele lungiselele izube lembhobho eminingi labantu abaningi abazakuzwa in fact bathi bona before you attack you must be 3 times stronger than the enemy you are going to attack. Yibo baqalile esiziva la wathrayinwa ngo-1962 e-Egypt. Uvele ungakabi zinto zonke lezo ozipha zanda uqaliswa kulungiselelwa khonokho wathi eqeda khona wabuya-ke waqalisa ukuthi alungise zulezi khali ayezizuza azichaphise enyasineni zanjwa ngesitimela lapho abuye lazo azeziya ngapha kobulawayo abuyele futhi eze khonokho ebhoda-ke lapho kumele sazi ukuthi kulabantu abangavume ukuncedisa i-organizer futhi so kulenga kakhulu akwenzayo vela.
Abanye njalo bathi uhulumende uyachiya emuva ukuthi wabotshwa ngemva kokulwela impi yenkululeko esebotshwa nguye uhulumende wabantu abamnyama.
Lokho phela sokungokunye lokho ngekukhulume lokho ngoba kwaba lesikhathi sixatshwane so ndawo izakhona zayeziyifake kulokho ithathwa ngendlela yodwa
le. Ngomunye wabanye ababangela ukuthi isivumelwano se-Unity Accord sisebenze kuhle
kakhulu wayeveleisephezulu kwezobhangazwe ingakho-ke wancedisa kakhulu ukuthi kumele i-unity bidiwe lapho ibanzi ukuthi kuweze ukuthula ngoba yina wayevelesekubonile konke lokho.
Lo-ke ngumnumzana Chingadube olilunga ledale lePolitbureau yebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Litonga, linambia, livenda, likalanga, ulindebele. Hey, ngoma mnandi, ngoma kazinja, ziyamluma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele inhloko zendaba. Kuqhamuke ingxabangxoza phakathi kwamapholisa aweZRP lakamanisipala exotshanisa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngowafast 6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.